sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sathelele ithuba lokubonga u-Evans Sininga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela nginjabulo enkulu ku-Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 Mhlolanja 2023 ngu-Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indlela atikhwele ngokumangalisa lathi nje abafundi sizivuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikoleni ngoba amafizi labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala amafizi ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona ibe too much kakhulu.
I-College le-National University of Science and Technology kumbe NUST lithi indleko yesikolo ebisikhweze yayafika kumadola emelika angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili US dollar 720 siyehlisiwe.
Campaigns sivila khona kodwa okusuka kudanise kakhulu ukuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali sekulezi ndawo nje ezithize esesibone khona amapholisa esenqabela kakhulu ibandla le-CCC.
Amabandla ezombusazwe agoqela e-Citizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka. Ukuthi izizalwane zeZimbabwe zipha imbono yazo ehlukeneyo ngemibiko ethi abizanu PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED izimoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-College le-National University of Science and Technology lithi indleko yesikolo ebisikhwezwe yayafika kumadola angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili awemelika US $720 siyehlisiwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abafundi be-College leli beqoqane ngenjongo yokutshengisela ngokungayi ezifundweni nxa izikhalazo zabo zokuthi indleko lezi zehliswe zingakhangelwanga. Isemester elidlulileyo abafundi bebebhadala amadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $286,800. Ngokunjalo abafundi baqhubeka bebhadala leyo mali. Umnumzana Bheki Nkosi Sithole omunye wabafundi be-NUST uthi iningi labafundi belizahle lichiye isikolo.
Isikolo amafizi asonto ebukeka cause indlela adikhwele ngakhona kumangalisa lathi nje abafundi sizivuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikolweni ngoba amafizi labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala amafizi ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona ibe too much kakhulu and ungasukhangele iZimbabwe yonke nje jikelele enasibuza lutshwana abafundi abazakwanisa ukubhadala imali engange 720 US. Sukhangele ukuthi abantu eZimbabwe abantu bahola malini.
Unkosazana Moleni Mthombeni omunye wabafundi be-NUST uthi iningi labantwana belingeke lenelise ukukhokha imali le.
Ukukhwezwa kwefizi ye-NUST bekade sokuyenzakele kuthiwa nge-$720. Vele ngokubona kwami besengisithi hhayi lami sengisekela ngoba abaningi babantwana bebengaseke beyenelise ngoba i-700 iningi kakhulu vele. So kuyikuhlala nje hlale uqale uyeyisebenza imali yangikhona nxa kuyukuthi izaphuma e-school fees ngoba abadala babengaseke beyenelise imali yonke le. But since sebeyehlisile sokubuyelela hhayi sokungcina.
Unkosikazi Nomathemba Sebele, umzali olomntwana ufunda e-NUST njalo eyisisebenzi sikahulumende, uthi imali engako abakaze bayihole ngakho bebengeke banelisa ukuyibhadala.
Kuyasimangalisa njengabazali ukuthi sinje lathi siyakhala ngeholo ukuthi liphansi imali engakashuwa sizayithatha ngathi ngoba abantwana asilawani kulabancane abasafuna i-fees. Yithi izisebenzi zikahulumende akula othola imali engako kuzakwenza ukuthi abantwana bayekele isikolo ugcine kugcwala izigebenga elizweni.
Unkosikazi Ruth Jele, umhlali wakobulawayo, uthi ukufakwa kwendleko zesikolo ngedola leMelika kuveza ukuba manzonzo komnotho welizwe.
Esikubona kulokho kusanda ukuthi izinto lapha eZimbabwe sezifakwa nge-US dollar. Kambe nxa ifees yeNAS ingaba yi-$700, bangaka abantu abayiholayo imali leyo. Uhulumende kavume ukuba kusetshenziswe i-US dollar nje, ngoba ama-salaries yokuphela afakwa nge-RTGS. Sincindezelekile njengabahlali bakuleli.
Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wogatsha olubona ngezemfundo ephezulu, usikhwica mfundo Amon Murira, ayiphumelelanga ngoba ucingo belungangeni. Umnumzana Thabani Mpofu, isikhulumeli se-National University of Science and Technology, wale ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuba udaba lwendleko zesikolo seluxazululiwe. Ngokunjalo abafundi sebebuyela ukuyathola izifundo zabo. Umongameli wenhlanganiso ekhangele abafundi e-Students Representative Council, i-SRC, umnumzana Muzi wenkosi Sigidi Moyo, ukhiphe umbiko ngehola lechumi lanye ekuseni ukuba sebekhulumisane leziphathamandla zesikolo kwavunyelwana ukubhadala indleko elingana leyesimester edlulileyo. Ukhuthaze abafundi ukuba baphange babhadale indleko zesikolo imali ingakaze yehle isisindo sayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe aguqela ele-Citizens Coalition for Change asekhankasela ukuthola useyelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka, lanxa bengavumelani logwalo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota ole-delimitation oluhlelwe ngabeZimbabwe Electoral Commission, ZEC. I-ZANU-PF layo ithi isilungile silungisa indla zayo emadolobheni lasemaphandleni, njalo lalo seliqalile umkankaso wokhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Fazai Maere ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-CCC uthi kusobala ukuba iZimbabwe Electoral Commission lomongameli Emmerson Mnangagwa badweba imingcele yokuvota okungekho emthethweni. Uthi loba kunjalo sebeqalile ukukhankasela ukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Kucacaphulu omele inkulumane edale lephalamende uthi kulakho ukuqhamuka udlakela ngesikhathi sokhetho lonyaka. Uphulu okubandla le-CCC uthi okwamanje amapholisa abathole senzima.
Siya kukhetho lolo lukhona lonyaka. I-violence ikhona, lokwethuselwa kukhona. Ama-meetings esiwa-applyelayo ayalelwa. Ungabuza osemarondela, ungabuza osenyanga, ungabuza osebrightbridge, ungabuza okobulawayo e-Victoria Falls. I-CCC ayikhululekanga ukuthi ibe lemhlangano. Sibone ngazani siya kukhetho lolo. Yibo ubunzima obukhona. Sithanda ukuthi abantu bonke umhlaba wonke bakukhangele, bakuveze, kube le-publicity ukwenzela ukuthi iZANU-PF nohulumende babe under pressure ukuthi bangaqhubeki besenza i-violence ne-intimidation nobunye nje ubuqili obukhona. Uyazi nje ukuthi kufuneka ama-electoral reforms ezinto ezinjalo. Kathesi kunokukhuluma nge-intimidation report, kodwa we are confident sikhangelele ukuthi sizawina ukhetho lolo.
Omunye wokubandlaleli okhala ngokwenziwa ngamapholisa umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ama-campaigns sivila khona siyawabona, kodwa okusuka kudanise kakhulu kwenqatshelwa or ngithi kuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa, nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali. Sekulezi ndawo nje ezithize elizweni lakithi lapha esesibone khona amapholisa senqabela kakhulu ibandla lama-citizens leli ele-CCC eliyilo eliyi-main opposition party. So kuyasidanisa kakhulu ukuthi uhulumende asuke amapholisa abesesuka avimbele omunye umdlali okumele utangene enkundleni, suka kube lokungani kuba yikuncindezela. So ke siyacela kakhulu ikakhulu kibo abazomthetho ukuthi ibandla le Triple C lalo alivunyelwe ukukhankasa lenza amaranda lo likhululekile njengoba sisiya kumkhetho sikhayelela ukuthi ukhetho lolu lube free and fair elections.
Isikhulumeni sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mtswangwa uthi sebelungisa izigaba zabo ukwenzela ukuba abantu bevote kahle kukhetho oluzayo. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla leli ugcizelela esithi bafisa ukuba abantu abaningi bavotele uMnangagwa.
Sikhankasela ubaba u-ED oyisifuna ukuthi abe ngupresidenti wethu. Esikunanzelelayo ukuthi iZANU-PF vela yesabi lutho. Libandla elalwela inkululeko yaleli lizwe njalo nje ivele ile support base yayo eqinileyo enkulu kakhulu. Silamasezi thina, silabantu abangabethu ama supporters, ama sympathizers malutshwane kuZANU-PF. Abaningi ama supporters abantu abazwisisa lapho esavela khona, abantu abakwaziyo abakufunayo, abantu abakwazi ukuthi bafuna ilizwe libuswe njani. So ngaleyo ndlela sesikhona ebantwini, sesingene njengebandla leZANU-PF, sebalela sibakhumbuza inhloso yethu njalo sibabonisa lesi sikwenzile njengebandla leZANU-PF ku Second Republic. So ngaleyo ndlela sesingenile ebantwini, abantu bayasithakazelele, abantu bayithanda iZANU-PF, abantu bakhululeka kakhulu. Njalo lokukhampena thina sikwenzayo singabantu abana ohamba silokuthula, singabantu futhi esithengisa esikho khona ukuthi thina simi simeleleni intando kaZulu.
Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Evidlela Ncube uthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho oluzayo santando.
Iqiniso yikuthi inye kuphela i-political party ekhampenayo iZANU-PF ngokuba kayivinjelwanga yimithetho le evimbela abanye, kayivinjelwa ngamapholisa, kayivinjelwa yibo bonke laba abavimbela amanye ama-opposition parties ukuthi akhankase. La amanye amaqembu alesifiso sokuthi ngabayakhankasa ngendlela yokuthi phela nanku siya ku-election kodwa bayavinjelwa, ama-rally abo, imihlangano yabo iyavinjelwa. Ngakho-ke akwenzi kube lukhetho olukhululekileyo lolo dakancane, ngoba ukhetho olukhululekileyo ludinga ukuthi wonke amaphathi kungakhathaleki ukuthi yiphi akhululeke ukukhankasa, akhululeke ukukhuluma labantu, akhululeke ukuthi siyacela ivoti yenu. Baye kuyo yonke indawo, baye emavillageni, baye emadolobheni, baye kuma resettlement, baye kuzo zonke izindawo. Umuntu aswele ivoti ngoba ehlilekile ukuthi akhombise abantu ngalokho akuthembisa ukuthi uzabenzela bona, hayi ngoba bevinjelwe njengalokho. Okwamanje bavinjelwe akuka akukhululekanga nxa kuyi-opposition, kukhululeke kuphela iqembu elibusayo. Yilo elikhankasa likhululekile ilizwe lonke edolobheni lasemakhaya. Laba abanye bathi bazama ukuthi imhlangano bayingene amapholisa ale kanti njalo kulokwethusela esikubona kusenzakala phakathi emphakathini.
EliZimbabwe lizaqhuba ukhetho ludinga umongameli, abameli bedale lephalamende lesenate kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Izizalwane zeZimbabwe zipha imibono ehlukeneyo ngembiko ethi abeZANU-PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lwesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED ekhokelwa ngowaziwa ngokuthi nguMadzibaba Moses izimota ezingamashumi amabili lasithupha 26. UMavis Gama wedlulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukuthi abokholo lwesipostoli sebephume emgceke ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Kulabanye abathi kulukhulu lokho kwenziwe ngabeZANU-PF ukuthenga lezomota njengoba kuyisibonelo sokuthi asehlonitshwa amabandla esipostoli la wona agcile ekuthini asungulwa izizalwane zeZimbabwe ezinsundu. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni uthi kusegcekeni ukuthi ibandla leZANU-PF lingasehlukanisi phakathi kukahulumende lalo.
Ngoba ukupha kwabo izimoda kanye nokubhadala abantu izimali nokusebenzisa imali abakwenzayo, lona ilizwe kuthiwa alinamali, abasebenzi abaholi imali ezikwanileyo, amatisheti ayasokola, njalo izibhedlela kazila imithi kanye nemitshina yokwelapha abagulayo, izihlobo zethu ziyabhubha ezibhedlela ngokuswelakala kwemishini eqakathekileyo.
Unyoni uthi abebandla leZANU-PF kanye lohulumende wakhona bengelani lokuthuthukisa impilo zezizalwane elizweni.
Abakufuna yikube belokhu besabusa bebambe ipower kodwa beyi-abuse njalo besebenzisa ukuthi bona bageyine singayithi i-personal benefit zabo ezinyanisena noZulu. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu sokumele naye aphaphame avuke abone nje avule amehlo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo yena engathatha sijongobani esokuthi atshintshele izinto ngokuhamba kwazo ezikwenzayo.
Okusekelwe yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo ele-MDCT umnumzana Witness Dube.
Kungakho bethatha imali kahulumende bethenga ngayo izimota zabo zokuthi bakampene, okuyinto eyenza ukuthi behluleki ukuthi babone izidingo zabantu ngoba baqakathekisa ibandla labo, baqakathekisa ukuthi babe semandleni, baqakathekisa ukubusa hathi ukukhokhela abantu.
Kodwa omunye wabakhokhela elinye lamabandla okholo esipostoli eleJohan Masowe yeChishanu yenyenyezi owaziwa ngokuthi ngumadzibaba Enoch uthi kuyajabulisa ukuthi uhulumende esebaqakathekisa.
Mina ngiyathaba kakhulu lokwenza ukwenza umongameli wethu u-President E.D. Mnangagwa. Ngoba ama-apostoles they make about 1/4 of the population of this nation. So ngibona lapha ukuthi abantu abaningi bayahamba kuma-apostoles. So ngibona lapha ukuthi hayi into ezenziwe ngumongameli wethu nohulumende wakhe, hayi siyazijabulela kakhulu, siyakuthabela kakhulu okwenziwe ngumongameli wethu.
Kuthi umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko ku-ZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bona basebenza layiloba ngubani ozimisele ukusebenzisana labo.
We are not responsible for forming associations.
Asilasibopho sokubumba lezi nhlanganiso ezifuna ukudlelwano lebandla lethu. Silama teachers for ED, sibabonile. Silabazi ithi men believe, young women for ED, sibabonile. Silabe diaspora for ED. Konke lokho.
Kunsukwana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso yabokholo eleyabapostoli for ED Estate House eHarare, lapho abaphinde bagcizelela ukukhuthala kwabo ekuhlanganiseni izinkulungwane zabalandeli balo ukuthi baphatheke ekuthuthukisweni kwelizwe kanye lekutholiseni amavoti ayizigidi ezinhlanu kuMnangagwa. Abakade bekhokela iqula labapostoli Estate House ngumkhokeli we-apostoli for ED umadzibaba Moses lo Archbishop Lambeki Chitope webandla lesipostori lezishamiso njalo engumsekeli womkhokeli wenhlanganiso ye-Council for Churches in Africa hashtag apostoli for ED. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe namafitshane, umkamongameli welemelika unkosikazi Joe Biden ukhuthaza ukuqakathekiswa kodaba lwendlala ebangelwa yikungani kuhle kwezulu kwele Kenya lakwamanye amazwe asemkhoneni oweHorn of Africa. Wenzela inkuthazo esigqiba uhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Afrika oluqalele kwele Namibia lwaphelela izolo kwele Kenya. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe lezomnotho zithi bekuqakathekile lolu hambo lokuya e-Afrika kukankosikazi Biden ngalesi sikhathi leli zwekazi lidinga usekelo kwinkinga elibhekane lazo ezimbalwa umhlaba wonke ngalesi sikhathi kukhanyele kuphela impi yokuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia. Kuthi ke impumela yakuqala yokhetho olugqitshwe izolo kwele Nigeria yethulwe ngabekomishini yalelo lizwe elawula ezokhetho. Likomishini ibika ukubana kuzathatha isikhathi ukuthi yonke impumela yokhetho yethulwe ngoba kube kwaba lodlakela kwezinye indawo zokuvotela esigodleni salelo lizwe iLagos lezigabeni ezibalisa iImo, Bayelisa, Rivers le-Edo. Umsebenzi wokuhlenga abantu abangabe besinde engozini yokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abadinga ukungena emazweni aweYurophu bevela izwekazi le-Afrika. Le ngozi yenzakale ekhunjini lolwandle lwele-Italy ngesonto ekuseni. Abahlengi babikwa befumene izidumbu zabantu abangaba ngamashumi ayisithupha kodwa besithi leli nani lilakho ukuqonga lifike kwabalikhulu i-100.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inhlanganiso ebona ngabaphila lesifo sechukela e-Diabetes Association ikhuthaza abazali abalabantwana abaphila lalesi sifo ukubana balandele konke abakutshelwa ngodokotela, ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imithi edingakalayo ukuze isifo singabi ludubo kangako empilweni yabantwana. Intethe lezindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba iseHarare.
Umnumzana Kevin Vitrino okhokhela imisebenzi kulinhlanganiso othi lesi sifo sihlasela umntwana njalo sidinga ukuthola umuthi we-insulin. Ethi abazali ngababe nendima enkulu abayidlalayo kulo msebenzi.
Make sure that they take their medication as prescribed.
Libe yiqiniso lokuthi bathatha imithi yabo belandela okushiwo ngabodokotela, njalo likwenza ngesikhathi esifaneleyo, njalo kukusinganiso esiqondileyo.
Uqhubekela phambili ethi kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukudla komntwana ngoba abantwana bevame ukukhwabitha ukudla okulakho ukuphazamisa impilakahle yabo. Uchasisa ngezibonelo zomntwana olalesi sifo njalo odla ukudla okuphambanisa impilo yakhe.
There is fatigue, loss of weight, blood lesion, udinwa, ucaka umzimba, ukungaboni kuhle, ukufuna ukuchitha amanzi izikhathi zonke, lokufuna ukuhlala unatha amanzi njalo lezilonda eziphuza ukuphola.
Uthe ukuphatheka kwabazali ngokugcweleyo kulo msebenzi kuzaphathisa ukuba lo mntwana ekhula amukele isimo akiso. Unkosikazi Elizabeth Shiri okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu osuka unzimele abazali abalabantwana abakhwazekileyo, usengezelela kudubo olabe luvele lukhona.
Kuti kuti chikafu chaone kufana kumpa semuntu ane diabetes, kuti kuti mishonga yacho nokuzorapiswa, zvinhu zvinotosangana nevabereki zvinogozha.
Ukuti ucabange uza kuti imithi edingakalayo, uthi ukwelatshwa, uthi ukudla okumele ukuthole njengomntwana ole diabetes, lokuhamba laye nje kundawo zokwelapha kusuka kube ngumthwalo owengezelelweyo kubazali abanje.
Umnumzana Talent Chinyowa wenhlanganiso ye-Growing Hope ephatheka kwezempilakahle yabantwana labasakhulayo uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izifo ezifana nalezi zilwiswe, zehliswe elizweni.
Diabetes in particular as a chronic disease affects men, children, and it is important that information
diabetes njengesifo ihlasela abantwana abancane abayikusasa yelizwe. Ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe amanyathelo.
Inhlanganiso zezempilakahle zitho kwamanje lesi sifo sihlasela abantwana nabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwengamashumi amabili abaphezu kwesigidi 1.1 million emhlabeni jikelele. Ikanti nje kunokuvumelana ukuba kumiswe ukuqonga kwenani labahlaselwa yilesi sifo sediabetes emhlabeni wonke kusiyafika kumnyaka ka-2025. Inhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba kwezokwelatshwa World Health Organization ikhuthaza ukuba kutholakale indlela ezilula zokuba abantu behlolwe lokwelatshwa kulesi sifo ngendlela elula. Uhulumende weZimbabwe wasungula uhlelo lokululaza lomsebenzi esibhedlela seSalim Mugabe Hospital eHarare kusukela esanda kwedlula, lapho uZulu angafinyelela khona imisebenzi enje. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezilamapermit awe-ZEP azaphelelwa yisikhathi ngohlangula lwenyaka sezikhuthazwe ukubana zingaqali zingalokuthi ukuthatha amapemithi esingundengunde asegcwele ndawana yonke. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umhla ka-13 hlangula lilanga eselilethe ungahlaliseki kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane zilikhulu amachuma esishiyagalombili 180,000 esedlale kwele South Africa kweminyaka edlula elichume. Hiningi labo sebezamile ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kodwa wehlula. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena utshele i-VOA ukuthi lesi simo sesenze ukuthi kube le nqwaba yabantu abalanda abeZimbabwe laba besithi bangabenzela amaphemithi okucacayo ukuthi iningi lawo ngawamanga.
Abaningi babo sebedliwa izimali, sebehlangana labo tsotsi, otsotsi bathi bona balabantu ababaziyo amafezi abasebenza labo, babanike amaphemithi omgunyathi. Ngabanye babhadala ama 15,000, ama 20,000, abanye bebhadala ama 30,000 rands. Kanti ke laleyo permit nxa uyikhangele, awungeke utsho ngokuyikhangela nje ngelihlo ukuthi permit le effect. Umahluko ukuthi isticker leso ese permit ama details ayo abe ngafakwanga ku system.
Umnumzana Mabhena uxwayisa abeZimbabwe laba ukuthi bangabanjwa belama permit angekho emthethweni bazafela ejele.
Ukhona omunye ngo September last year wabhadala 30,000 tenxa ifike eborder wasuke sebaleka ngoba sokunanzeleleke ukuthi permit yakhe ayikho emthethweni. Mina engingakwenza ukuthi nxa umuntu engakwazi ukusebenzisa icomputer, engakwazi uku-apply ukugcwalisa amafomu ku-computer ku-internet, ngimncedise ukugcwalisa. Kodwa lo muntu kumele nazihambele VFS, ahambise na amaphepha, athathe i-fingerprint yakhe.
Unkosazana Victor Mathuthu, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim imbokophelo yamalungelo abesifazana. Uthi amaganyana agijima eselekana kabela abeZimbabwe la ngenhloso yokubathengisela amaphemithi angekho emthethweni.
Kodwa siyaxwayisa bakithi ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu akhuphe inkalakatha yemali yakhe ayisebenze nzima athenge iphemithi emuntwini, umuntu aqala adingisise impela ukuthi leyo phemithi ayithengayo yiphemithi ezomsebenzela yini. Njalo siyaxwayisa ukuthi ake kulindwe sibone ukuthi njengoba kuthiwa abantu ba-apply ama-waiver. Ku-apply ama-waiver sibone ukuthi ama-waiver ziyabuya yini impendulo njalo zibuya zisithini ngaphambi kokuthi sithathe izimali zethu siyithenge amaphemithi lawa emkotweni.
Isizalwane seZimbabwe laye osesebenzise iphemithi le okweminyaka edlula elichumi umnumzana Gretman Khwebu uthi iningi labantu kunzima ukuthi basuke kwele South Africa ngakho bazimisele ukwemukela loba yini ezabapha ilungelo lokungabuyeli ekhaya.
Ye, le into esasivele sikhaya ukuthi ekugcineni lagcini yenzakele mpela sibona abantu bakithi beqolwa izimali ngohlelo lwamaphemithi. Ngakho abantu bakithi siyazivele ba-desperate bazama ukuthi ngazo zonke indlela ukuthi njengoba lo mnqamula juqu nawo kaJuni sewufikile bethola amaphemithi, anything eqhamukayo babethi hayi mhlawumbe yikho lokho ithemba leyo konto yasizalungisela amaphemithi. Engicabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende we-South Africa mhlawumbe engakuya akubukisise kutsha ngoba ekugcineni vele sonke sizohlala sikhala.
Usenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa sekukudala luxwayisa abafuna olunye uhlobo lwamaphemithi ukuthi bangasebenzisi omunye umuntu loba inkampani kodwa baziyele mathupha kunkampani ye-VFS eyiyo eyaqokwa nguhulumende ukwenza lokho. Amankampani alabantu abancedisa ekutholweni kwamaphemithi la bavalwa ukusebenza ngemva kokubona ukuthi badala inkohlakalo. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oselivalelisa ngupraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.